Endabeni zethu lamhlanje. Kulimala abasakhulayo bebandla leMDCT ngemva kokulwisana labe ZANU PF eMbare eHarare. Umkhokheli wenhlanganiso yeRotary Club International umnumzana Ravi Ravindran odabuka kwele Sri Lanka wethekelela eZimbabwe okwakuqala ngemva kweminyaka engamachumi amabili. Uhulumende uthi usekhiphe imali eyisigidi esisodwa samadola eyokuphathisa abalambayo. Kwezempilakahle, inhlanganiso ezisebenzelana labesifazane sezikhuthazwe ukuthi zikhulumisane lezizalwane lohulumende ngembadalo kwezempilakahle. Kwezemidlalo, amaqembu omdlalo enguqu abalisa ele Highlanders ele Harare City lele FC Platinum kanye le ZPC Kariba yiwo asefinyelele usigaba sesemifinal kumncintiswano weZimbabwe National Army Commanders Charities. Kulive Talk lamhlanje sikhangela udlakela kwezambusazwe olulokhu luqhubekela phambili. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye kustudio 7 ngo-8 ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930-12080 lo 15460 kHz kushort wave. Inombolo zethu zeWhatsApp zithi 001-202-465-0318 kulabo abafuna ukuthola inhloko zendaba zethu. Sitholakala njalo kuFacebook ekhasini lethu ele VOA Ndebele.